o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lolu olwe maintenance of order bill ludaba kade luhleli ziluzahlupha ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende i-MDC lezamipiyo ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo. So ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa abayenza kuphele masinya
umthetho osalolonga owe maintenance of peace and order bill okhangelelwe ukuthatha isikhundla soyiphosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamente.
Adibona manje lolusu lukhathazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakayo wonke ijekile lesibili sekule lokuzini lubasivalela manzi for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapho abathatha khona amanzi kukhatshana nezikotshoko amabhozi la amaningi angikhona afile.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lobunzima ngalezi nsuku ngoba ngapho zicitshelwa amanzi okwesikhatshana eside ngakwelinye icele zicitshelwa amagetsi insuku zonke. Umeli weGlenview South etshalele ePhalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java oyindodakazi kamoyi umnumzana Morgan Tswangirai ulalisiwe esibhedlela ngemva kokulimala kakubi engozini yemota izolo ebusuku eKwekwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umthetho osalolongwa owe maintenance of peace and order, iMopa Bill, okhangelelwe ukuthatha isikhundla sowephosa, wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamende. Ngaphambilini kokuya kwethulelwa uzulu ezabelweni zonke zelizwe ukuze laye aphe imbono yakhe ngawo esikhathini esifitshane esizayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umthetho lo ukhangelelwe ukuthatha isikhundla sowe Public Order and Security Act posa wona oncindezela ilungelo likazulu lokubuthana. Lokhu kungezwani kwamalunga edayela ephalamende ngalolu daba kuphume egcekeni namhlanje emhlanganweni wekomiti ebona ngokuvikelwa kukazulu e-Defense, Home Affairs and Security Services Portfolio Committee oqhutshelwe eHarare. Ibhilile ibikwa iqhubekele phambili ngokunikeza amapholisa amandla okuthi avumele loba ayalele ukuqhutshwa kwembuthano yabantu abedlula ithumi lanhlanu 15 kanye lokutshengisela. Usenator Theresa Makoni webandla le-MDC emele iHarare Metropolitan uthi akula nguquko elethwayo ilumthetho nxa amapholisa ezaqhubekela phambili elamandla okuvumela loba okwalisa ukutshengisela kanye lokubuthana kwabantu.
The police is the authority responsible for these things, can give or not give.
Amapholisa aphiwe njalo amandla okuvumela loba ukwalisa ukuqhutshwa kwembuthano. Ngokubona kwami, nxa kungaqhubekela phambili kunjalo, utsho ukuthi akula nguquko ebekhona phakathi kwebhili le lomthetho wephosa. Ngibona kungani amapholisa aphiwe amandla amaningi.
Kodwa omele imango edayela ephalamende engowe ZANU-PF umnumzana obedingwa Mguni uthi kuqakathekile ukuthi amapholisa abe lalawo mandla.
Clause leyi ekhona kubhili yethu leyi inhle ukuthi wonke umuntu ofuna ukwenza umhlangano akuyona ama-political organizations kuphela, ama-church, ama-weddings, i-gathering elabantu abayedlule ishumi lasihlanu, more than 15, ngabaye emapholiseni bekhuluma ukuthi ngelanga elithize sifuna ukuhlangana. Lokhu kunceda amapholisa ukuthi abone ukuthi kunokuthula kuleyo nhlangano, kuleyo mbumbano, kuneyo mbumba, ngoba kungenzeka ukuthi kutholakale ukuthi kunabanye laba bafuna ukwenza olunye ulutho eceleni duzane naleyo nto eyenzakalayo. engadala ukuthi kube nomsindo phakathi kwabantu, kube nengxabano ebantwini.
Uqhubekele phambili ethi uhulumende wezanu-PF uzimisele ukuguqula imithetho engahambelani lesisekelo sombuso.
Ziningi izinto ezitshintshileyo ngoba we are aligning in i-constitution to iphosa yethu entsha, ibill entsha. Ibuya lokuthi sithethe okuningi ku-constitution okuthi njengokuthi khona abantu bakuncomile lapho ukuthi ma abantu beza demonstrator sekumele ukuthi kube kuyenzwe kuqala vele bekungeke kuvunyelwe yona demonstration amapolice bephiwa amandla ukuthi aasese abone ukuthi can this happen or not. Kodwa ngathi we notification according to the constitution and then a lay bill yakuvuma they must be notified kuphela nje 7 days.
Ingcwethi kwezomthetho umnumzana Max Thole uthe kumele udaba lokulungiswa kwemithetho lwenziwe masinya ukuze uZulu enelise ukukholisa amalungelo.
Ye udaba lolu olwe maintenance of order bill ludaba kade lohleli ziluzahlupa ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende i-MDC lezanu-PF ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo. So ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe uthiwa bayenza kuphele masinya ngoba iminingi imithetho esafunakala ukuthi bayenze ibe aligned to i-constitution yethu. Ngakho-ke besingathi nxa o-MP laba bengenza masinya into zabo kwenzela ukuthi eminye imithetho la ithole ithuba lokuthi ilandiswe mayelana lesisekelo sombuso.
Miningi imithetho esimelele kulungisiswa lidale lephalamende ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe. Kodwa abaningi bathi lokhu kakuthatha isikhathi nxa uhulumende ezimisele ukunikeza abantu abalungelo abo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemithetho nyakenye luveze ukuba kule mithetho efika amakhulu amane 400 emelele ukuguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Umeli weGlenview South edalele parliamente unkosikazi Vimbayi Tswangirai Java oyindodakazi kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai ulalisiwe esibhedlela ngemva kokulimala kakubi engozini yemota izolo ebusuku eKwekwe. Ababili abakade behamba lonkosikazi Tswangirai Java njalo bengamalunga ebandla leMDC njengaye ababalisa umnumzana Paul Rukanda lomnumzana Tafatsa Munzwa bahle bafela kulingozi. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Jacob Mafume utshele iStudio 7 ukuthi lanxa unkosikazi Vimbayi Tswangirai Java esesimeni esibi balethemba lokuthi uzasila. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthe udanile kakhulu ngokubhubha kukamnumzana Rukanda lomunzwa. Uphinde wabonga odokotela labongi beKwekwe General Hospital ngokwelapha unkosikazi Tswangirai. Umongameli Emerson Mnangagwa laye wethule umbiko ekhalela imuli zalabo abatshonileyo njalo efisela unkosikazi Tswangirai Java ukusila ngokuphuthuma.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umutsho othi uza kubona okwabonwa ingidi ubuzwa kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo kulezi nsuku zona ezithi ngapha zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi zibuye njalo zibhekane lokuvalelwa amagetsi nsuku zonke. Amanye amalokitshi agoqela elesizinda aselamalanga amathathu engelamanzi. Umanisipala wakoBulawayo uqale ukuvalela izakhamizi amanzi okwamalanga amathathu elandelana ngeviki kumaviki edluleyo njengendlela yokuwalondoloza ngoba isesilela emadamu aleli dolobho. kwamanye amalokitshi amanzi ahambe namhla njalo azaze aphenduke ngolwesine kumbe ngolwesihlanu. Iningi lithi lokho kumfaka engozini yokuhlaselwa imikhuhlane ehambelana lengcekeza efana lesihudo se-cholera. Wodwa umasipala yena uthi akulalutho angalwenza ngoba amadamu asesitsha. Sixoxela sakhamuzi sesizinda umnumzana Raymond Piri.
Adubo lamanzi loluhlu olukhathazile sibili abantu sebethwele nzima. Kubalawayo wonke jikelele sibili sokule lokuzini libasivalela amanzi for 3 days every week. And abantu sebethwele nzima lapho abathatha khona amanzi kukhashana nezikotshoko amabhozi la amaningi angikhona afile sabaningi basebenzisa esikolweni. Izikolo zangikhona ezinye zikhatshana and kuyabe kulabantu abaningi. Manxa kuyikuthi avukanga ekuseni ngxe ngama-4 o'clock hayi yathola mzima sibili uyahlala ungagezanga vese singanisi siyizibhonda lapha ekhaya thina.
Ligcine nini ukuba lawo amanzi?
Sigcine ngesunday amanzi, ngesunday. So bathi khona engxenye abuya kusasa ngo-Wednesday ntambama.
Utsho ukuthi ngesonto ngomvulo izolo namhla ngolwesibili kalilawo amanzi aphuma empompini?
Yona even itonti lamanzi ngitho awula lutho sibili. Even itonti ikuhle uvalwe vele ukuthi kuthi kuvuke kungela lutho yona ithi awungazi ukuthi umuntu uthi akula manzi hhayi hhayi angazizabe ukuthi athengaphi. Ayabethatha izibhororini zonalezi zikhatshana zonalezi but wona afikisa ngapha amanzi angikhona. Inxesabe sile mgqomo owodwa nje wokuthi kunabantu bengafaka mbi ezambuzini uhluphelele khonapho vele ha 2 days lezi uhlala ungela manzi thuna ulayinile kunangali ukuthuthuze amanzi okuyenza njani okupheka kuphela.
Ezambuzi lapha lenza njani pho?
Ezambuzi lapha kunzima sibili ha akukhulumeki sibili ngoba ungakhangela lapha kulokungamaganga lokho kuseceleni lapha abantu sebegquthile kona ngale emaganga tokusemakhaya sibili hawu lokungcolile egangeni lapha vele abantu becutha kona ngale emagangeni kona ngale sozinceda ngoba into leyano ngeke wayivikela phela xa isibuyile phela.
Akusoze kube le mikhuhlane yini efana labo cholera ehamba le ngcekeza?
Hayi, it's obvious kuyaba le mikhuhlane. It's obvious cholera izaba khona ngoba lokhu akujwayelekanga ngoba ingcekeza isikhona lapha egangeni limpukane sizigcwele yonke indawo. Liva lisayafilelelani esilijwayelele nanelana ba.
Lowo ngumnumzana Raymond Piri, isakhamuzi sesizinda koBulawayo. Udubo lokucitshwa kwamagetsi oluhlasele ilizwe lonke lalo luyaqhubeka. Atshona engekho amagetsi endaweni eziningi zelizwe ezigoqela ezikoBulawayo njalo azaze ephenduke ebusuku. Inhlanganiso emela izakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association ithi iningi lithwele nzima ngodaba lwamagetsi lolo. Ngokunjalo ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa. Untungameli inkomo Studio 7 uxhume isiphathamandla sala inhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Okuba kuhle ukuthi engxenye uhulumende avulele ezinye inhlanganiso zisondele esingathi nabalekela imonopoli ngoba sibona ungathi izesa isinanzele ukuthi ivele iye yodwa yanika lawo mandla. Engxenye avulele ezinye ingada ezingafisa ukuthi lazo zingene zinika abantu amagetsi kuzenza ukuthi lolu kudaba lokusupha amagetsi ibe ngcono ngoba okathi esikhuluma kanje zananzela ukuthi izesa vele iyisandla ngoba iparastatal yona kahulumende. Izinto eziningi abazidinga ngoba abazifunayo bazidinga imali yakhona bayidinga kuyo uhulumende yona leyo uhulumende ongela mali yakhona. So ke sibona ngathi into ezasikhathaza sibili ngoba nxa uhulumende evele engela mali ejombe indlela ajombe ngayo lezesa okufana nayo la izaba lohlupho olufana nayo and futhi sinanzela uzananzela izesa uhulumende yasebenzisa amagesi amaningi ejethi lokubhadala kwi-inkhambani kusitho ukuthi sizagqiba sihlobo olufanayo. So but engavula amagedi ukuthi hhayi wonke umuntu ongakwanisa ukuthi enelise ukuthi aletha amagesi kangene la elizweni anika amagesi abantu bakhethe ukuthi engifundi hhayi ngithenga amagesi ukuba kungenza uhlupho lube nganena.
Zikhona kodwa inhlanganiso ezaphiwa amalayisensi okuqhuba inhlelo zesola kodwa okwaphumayo lapho yikho okungani kuyahlupha kakubonakali kuhle.
Ye uhlupho lenhlalo zathi isola isola phela ungayinanzelela ile hlupho lokuthi bathi bona abajoya abazingcitshi idinga imali eningi ukuzwenelisa ukuthi isola le ukwanisa ukuthi uwenelise ukuthola imitshini yakho alinzonke ezifuneka ukuthi ibe khona isebenze kuhle. So sibona ungathi engxenye leyo i-long term project but uhulumende siyakhola engavulela vele inhlanganiso ezimileyo ezinye ingxenye ezingaphandle kwelizwe lezimbabwe ukuthi zibuye lazo zizodingisa amagetsi azela abantu bathengekiswa ungasihambela lula kulokukhangela kuphela bona abe so ngokuthola abanikwayo futhi ungakhala kwaniwa abantu amanye amakhampani vele ale mali lawa engathi ayiqedakali kahle abadonsa nzima.
Izithini izakhamizi zakobulawayo ngalolu daba?
Kweli izakhamizi zakobulawayo zona vele ziyakukhola ukuthi uhlupho lwamagezi esihlalo kade sikungenxa yemonopoli esilayo. Kodwa lazo ziyakukhola ukuthi nxa kungaba le ndlela yokuthi kuvulelwe amanye amakhampani asondela amagezi, abantu bavunyelwe ukuthi hayi wena ufuna ukukhetha ngale khetha lwana ukhethe lwana ungasincedisa, ngoba khathesi abantu baba njengentamo akulo lapho ongaya khona. Sonke singabantu bezesa, nxa isehluleka ifa labantu, nxa ungathi doze ingcono ihamba labantu ngezinye indlela izesa yesi-dictated pace khonokhwana yikho kubi ebantwini.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Yebo yebo yebo, mthakazi omuhle, igama lami nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 entambama. Namhla sikhangela udaba lokusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana lokuzilibazisa eze-social media ekuhanjisweni kwemibiko. Inkundla lezi zilakho ukusiza intatheli izindaba ekusabalisweni kwendaba eziphathelane lalokho okwenzakala elizweni na. Lena lisebenzisa ngayiphi indlela lezi nkundla zokuxhumana lokuzilibazisa? Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunomlayezo ethi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Donald Trump waseMelika uthi sizafika isikhathi sokuthi bakhulumisane kuhle labeChina ukuze kuphunywe lesivumelwano sokuthengiselana esamukelwa ngamazwe amabili. Lokho kutsho embikweni weTwitter wethule namhlanje ngemva kokungasebenzi kuhle komkambo wemali eNew York izolo, okuveza ukuthi impi yemithelo yempahla yamazwe amabili lapho ingena elizweni lokho iqhubekela phambili okuzagcina kuphazamisa amabhizimusi. Amapolisa kwele Somalia abike ngemfa yabantu abane namhlanje ebusene ekudubukeni webhomba ebelithiwe emoteni ebichayelwa ngelinye lamalunga eqembu lamalwecacha awe-Al-Shabaab esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Lokho kwenzakale ngesikhathi kusabelwa ukudla kulabo abakuhlelo lokuzila olwe-Ramadan. Iningi likhala ngokuthi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngoba umnotho welizwe ulokhu usiwa, njalo ukuswelakala kwamafutha epetulo lamagetsi sokubangele ukuthi kube kubi ngamandla. Abachayeli bezimoto abathi sebetshona befolele amafutha epetulo emagalajini okuphazamisa imisebenzi kanye lamabhizimusi abo. Lokhu kwenzakala intengo yempahla ikhuphuka mahlayana, njalo le misebenzi iswelakala. Isiphathamandla sebandla lezaphu uDokotela Strike Mkandla uthi uhulumende kaMongameli Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-investors ayakubona ukuthi ilizwe kaliphathekanga. Yikho-ke akula confidence, nasithi thina kabathembi ukuthi uhulumende le uzaphatha izinto ngendlela eqondileyo. Thina ngapha-ke esikobulawayo la kuyazikhanyela, ngoba ama-industry asisiba ngamasonto akulalutho olutshengisela ukuthi kulolutho oluya phambili. Njalo abantu abahlala kulumango kabakhanye ukuthi bona bazazuzani ekuguquleni lokho okukhulunywa ngakho. Kusiya ngokuya ngabe kuvele kuqale kwahle kwalunga izinto ezinjenge-devolution, masinyane masinyane abantu bangene kukhanye ukuthi ukuthula sekufikile lapha emathebeleleni. Ama-companies konke kungabe kuyavulwa la, akukhanyi ukuthi kunomehluko oya ngaphi. Angisho ukuthi ilizwe lonke abantu bayakhala njengoba sikhuluma nje ukuthi akula fuel. Ifuel ayikho ilizwe lonke. Dalo ubusela kabukapheli. Akula nto etshengisela ukuthi ubusela sebupheli. Nxa ilizwe lisehluleka ukuphatha umnotho walo elilawo, asisakhulumi ngokuthi okuzayo kuzaba njani, ngoba kuvele awuqalisi ngendlela. Utshengiseli ukuthi umehluko ukhona phakathi kwalohulumende okhona uhulumende kwamgabi otshintshiweyo ngo-2017.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi, usichasisela ukuthi uhlupho lolu luphatha njani abahlali bakoBulawayo.
Weli kusegcekeni ukuthi ilizwele xa sikhuluma ngomnotho welizwe vele kathesi umnotho welizwe usufike. Njengoba ukhuluma ngamagetsi, ngiyananzela mina ukuthi lapho engihlala khona ahambe ekuseni aze aphenduka ebusuku ngama-9 isikhathi sonke abengekho, and abantu bakhrasheke kakhulu ngoba bakhona kade befuna ukuyela amabhora nalawa aphetsheya. Sinanzela ukuthi abantu bale-interest kodwa abantu beyehlekile ngoba bengela amagetsi. So kuyatshengisa ukuthi ungaze vele ubone ilizwe lingela amafutha epetiro, kuyakutshengisa ukuthi vele umnotho welizwe usufile. Ungabona ilizwe selilahlelwa ngamagetsi futhi okufana nayo sosiba le shedding esabekayo, kuthi izibona sezegcenta ilizwe lifile, ngoba lezo zinto zombili yizo ezidrayivayo ukuthi i-economy ivuke iye phambili, kusetshenzwe kube le production. Kodwa nxa usubona izimota okufanele zithwale impahla zokuthi ziyengena emafektari kusetshenzwe, lezo mota sezithwena zisendendeni yamalayini amafiweli kule ngozi, uye bona amafektari amanje sehluleka ukusebenza ngenxa yokuthi akula magetsi. Vele kuyadinga ukuthi ilizwe liyasela action. So we see qiniso lesegcekeni ngoba esibona lesegcekeni sokuthi izwe lifile akusela into ekhona kathesa kwezomnotho welizwe.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana George Mkhwananzi ngalolu daba.
Lokhu kukhomba ukuthi umbuso wezano ekhokhelwa umnangagwa uhlulekile ukuthi uthole izihluthulelo zokuvula amathuba okuthuthuka kwelizwe lokuthi likwazi ukuzimela ngenyawo zalo libuyele futhi esimeni sakudala lapho belikwazi khona ukukhiqiza zonke izinto ebesenza abantu baseZimbabwe basuthe futhi bangabe iziceli bangahambi bephethe isingcebetho. Futhi kubonisa ukuthi amathemba nezithembiso zonke bezikhona ngesikhathi kuphuma umgabe kungena umnangagwa ukuthi isimo sizoya sibe ngcono asephihlikile, ngoba umnangagwa ehlulekile ukuthi aphe ithemba kulabo abantu abangabatshali bezimali ezweni laseZimbabwe ukuthi bafake imali umnotho ukhule, abantu bathole imisebenzi, izinto zonke ezazidilikile ngesikhathi kubusa umgabe zikwazi ukuthi zihlume. Okukhona manje ukuthi amanxiwa athiwa ngumgabe aya elokhu ekhithika ilitshe linye ngalinye, uthungo lunye ngalunye, umduli ulokhu usiya uwohloka. Yikho-ke kuzodingeka ukuthi abantu bezanu bachiye umbuso, ngoba lento ayengeke ilunge ngaphansi kwabo. Bavumele abanye abantu baseZimbabwe abazizwa leseZimbabwe ukuthi baphathe ukuze ilizwe libe futhi lime ngezinyawo zalo.
Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba ulenhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe, njalo kuzathatha isikhatshana. Abenhlanganiso yeMatabeleland Development Initiative bakhuthaza abalimi labenhlangothi ezehlukeneyo ezikumsebenzi wezokulima ukuthi bazame ukuqoqa inhlelo zokuthuthukisa lomsebenzi emhlubulweni weMandebeleni ukuze bathuthukise lezi zigaba ezisalele emuva. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ejonge ukuletha intuthuko emhlubulweni weMandebeleni eMatabeleland Development Initiative bahlanganise abalimi bakulumhlubulo labenhlanganiso ezehlukeneyo ezikumsebenzi wezokulima ukuze baphume lamacebo okuthuthukisa umsebenzi wokulima kulumkhono. Isiphathamandla seMatabeleland Development Initiative Agricultural Association, uNkosikazi Sifiso Akubethorokwa, ukhuthaza abesifazana ukuthi beqoqane babe ngamaqembu okungabanceda ukuthi banelise ukuthola imali zokusebenzisa.
Sinxuse ama-farmers ukuthi sihlangane kubonisane ukuthi kuyini esingakwenza esigabeni sethu. Mina njengo-chair lady nzabe ngikhuthaza omama ukuthi siqoqane siformeni ama organization bama associations lapho singancedana khona ngendaba zezimali ukuthi siqalise ama farming projects.
Umnumzana Wallace Banda ongumlimisi esebenzela ikampani yenhlanyelo yeSitco uthi laloba indawo yemandebeleni zibikwa zingatholi izulu eliningi, zikhona kodwa ezinye indawo ezilomhlabathi omuhle okokuthi zilakho ukuba lesivuno esihle.
IMandebele siyazi ingu region 4 lo 5 kodwa nxa ngikhangela umumo womkhathi kumbe izindawo esengizihambile ngiyananzelela ukuthi kulezindawo ezijiyeneyo ezitshengisa ukuthola izulu elijiyeneyo, ngalokho izindawo ezinjalo zilalo ithuba lokuthi khona zisinike isivuno sisebenze izinhlanyelo lezi esilezivuno esiphezulu esingathi ngama high yielding varieties. Izindawo engizibalisayo ngibalisa izindawo ezinjengabo losulu eBinga, onyama yendlovu ezigqagqele kulawayo ezikumgoza district eGwanda, indawo eziduzane labo Mberengwa oDwala.
Unkosazana Yuna Dlodlo ovela kwinkampani yeTotal Farm Solutions abaletha indlela zalamhla zokulima ama-greenhouse uthi abalimi bakhuthazwa ukusebenzisa lezi ndlela.
Ama greenhouse alungelene especially for iMatabeleland rich. Lelo ukuthi khona abantu beMatabeleland ba importate amatamatis from Harare bewabisa ngapha. So ungafaka igreenhouse you are guaranteed of ama yields aphezulu. Nxa sikhangela igreenhouse asithi encane yethu esiyenza 120 square meters. Uyabukhangelele ukuthi khona ungabathola isivuno esingaba yi 8 tons to 10 tons for cropping season A1. Kusisho ukuthi khona asingaba lama farmers amanenga lama greenhouse lapha eMatabeleland. Asisakhangelelanga ukuthi khona sibe sesiyathatha amatamatisi kwezinye indawo.
Unkosikazi Loveness Gatsheni, umlimi wesigodini, wamukele ngenjabulo indlela ezintsha zokulima azizwe emhlanganweni lo ezinjenge greenhouse.
Ukuthokozele namhla ukuthi kube lapha. I was inspired ngezinye izinto lami ngizizule, especially into ye greenhouse le. Inhlabi lesibili ngoba lami ngile space ngkhaya sibili ebemvele ngifuna ukusiconverta into ye greenhouse. Emathubeni abo mama lapha mbone ngani kusilela kuma finances. Siyazama sibili kwesinsikhathi ukungena kwamanye ama support groups, but I don't think izikhalazo zethu zezwakala sibili.
Umnumzana Nkosana Sanboy Mpofu, umgcini sikhwama weMatabeleland Development Initiative, uthi bakuthakazelele kakhulu ukuthi abalimi bahlangane laba yibo ababalethela ulwazi, njalo bayafisa ukuthi baqhubeke besenza lokhu kuthuthukiswe umkhono weMatabeleland.
So ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba esilithole namhlanje elokuthi abalimi bahlangane lama service providers as it were, labanye abantu ababuya lolwazi lwefarming, for example the new technology from Total Farm Solutions.
Ibhanga le-Agribank lalo lethule uhlelo lwalo olokubolekisa abalimi imali ngomthelo we-interest ophansi. Abekampani ye-Cold Storage Commission labo bebekhona ngolwabo uhlelo oluzaphathisa abalimi abafuya inkomo. Ezinye inhlanganiso lamakampani ebezisemhlanganweni lo zigoqela ongwebu, Total Farm Solutions, labalimi abazimele bodwa. Abalimi bakhulume izikhalazo zabo ezigoqela izibambiso ezidingakalayo kwesinye isikhathi ezenza kugcine kusiba nzima ukuthi baphatheke kulezi nhlelo. Abalimi abaningi baveze ukudana ngokulethwa kwezilimo eziningi ezivela phandle kwesigaba, loba nje bona besenelisa ukuzilimela esigabeni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthetho osalolongwa oyemopha okhangelelwe ukuthatha isikhundla sephosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamente. Iningi lithi liphakathi kwelitshe lembokodo ngenxa yokuswelakala kwamagetsi, amafutha ezimota kanye lamanzi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.